Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Ngolwesithathu mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2021, musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakoBulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephele injection seziphelile.
Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma imbiko ethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela.
Ku-2018 kulemithetho esasikhala ngayo but yathinisinja isifaki. So thina siyafaka i-press khathesi sesiqalisile endikasini. Sisuka lapha vele kulohlelo silwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society labantu jikelele.
Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithi uzulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga awe-African National Congress endawonye laweZANU-PF atshengisele emahofisini omeli weMelika eJohannesburg lamhlanje esithi kazesulwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebese dlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 639,553 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 288,437 asebehlatshwe ijekiseni yesibili, kubika habogatsha lwezempilakahle. Ukuthi inani labatholakale bele-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakeni selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,706 labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye i-1,587. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selehlile kakhulu ngesikhathi kule mbiko yethi ijekiseni yokuhlaba okwakuqala iyasilela. Abantu abakade behlatshiwe elizweni jikelele bebesedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 ngelanga. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inani labahlaba ngelanga selidlalela kunkulungwane eyodwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abanye abafuna ukuyahlaba betshelwa ukuba baphenduke kunsukwana ezilandelayo ngoba kulokusilela kwamajekiseni. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Smanda, abaphathisa uzulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Awudube silalo ukuthi indawo eziningi abantu abaningi lokhu bemadolonzima abahamba ukuyahlaba ngenxa yokuthi lokhu kusadingakala ukuthi befundiswe, lokhu kusadingakala ukuthi bakhuthazwe. Njalo siyananzelela kodwa ukuthi kwamanye amadolobho njengakoBulawayo abantu abaningi kade behamba besiyadinga ukuhlatshwa, kodwa endaweni lezi ekade zikhona bathi akusela injection lezo. So kwamanye amadolobho abantu bamadolonzima, kwamanye hayi bebesukuma, akhanya sephele injection seziphelile.
Manje njengoba abantu bekhanya bemadolonzima, lina njengabantu bokholo lwesiKristu kukhona yini elikwenzayo?
Into esiqakathekile ukuthi kuqaliswe kutsha uhlelo lokukhankasela lokufundisa abantu ngokuqakatheka kokuhlaba le-injection. Siyananzelela ukuthi kuke kwaba lesikhathi i-vaccine iqalisa ukubuya lapho okusukume wonke umuntu bezama ukukhuthaza abantu, kodwa singananzelela kathesi akusekho lokhuyana umfutho lwana wokukhuthaza abantu ungani suwehlile. Ngakho bembona kudingakala ukuthi uthe mabandleni ubuyelwe njalo kuye kukhuthazwa abantu ukukhuthaza abantu ebulenjini kukhuthazwa abantu kumaqembu lawa alungiswe ngamabandla nxa besenza izinkonzo zabuthi khona phana kutholeka isikhala sokukhuthaza abantu ikanti njalo kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokhu ngesilungu abathi ngama road shows ukuthi nje kuke kuhanje kutshengiswa abantu kuxoxiswana labantu kusetshenziswa indlela ezehlukeneyo engxenye kwezinye isikhathi nxa silabahlabeleli abangabe hlabela ukwenzela ukuthi nxa imota le enkulu ihamba imemezela abantu balalele bathole isikhathi sokuthi labo bazwisise ikanti njalo ebulenjini lapha siyananzelela ukuthi kubhukula obuso la kuma WhatsApp groups baningi abantu abangena kikho njalo lakho ngezinye izindawo lapho amabishops ethu labafundisi abaningi abangakhuthaza abalandeli babo ukwenzela ukuthi bathithe beyedinga le injection njalo bembona iministry of health sokudingakala ukuthi ngabe emadolobheni anjengapha kobulawayo kuyavula indawo eziningi lapho abantu abangahlaba khona zibe zonke indawo ukwenzela ukuthi nxa umuntu edinga uhlatshwa athole indawo lapho angahlatshelwa khona.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuba angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Ibandla leli lithi selilamaqhinga okuba ukhetho oluba lempumela engasoze yaphikiswa lungaqhutshwa njani. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni ne-MDC Alliance intathele izindaba yeHarare namhla phansi kwamalungiselelo okhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Umsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla leli unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ukhetho luka-2023 kumele lungabi lokwethuselwa loba udlakela njengalokho okuvame ukwenzakala.
Njengokuthi ukusebenza kwamapolisi nama-traditional leaders ethu ekuphiweni abantu ukudla. Sibona ukuthi abantu baphiwa ukudla ngendaba yokuthi babasupporta ibandla lethu. And lokhu nxa sikhangelisisa sesisiya kukhetho kuzenza abantu besaphi, abantu bayatshaywa bayethuselwa emakhaya ngalo.
Qhubeke sithi ibandla le-MDC Alliance liza kwenza kusemandleni alo ukuvikela ukugcilwa kokhetho.
Nakhangela ku-2018 kule mthetho esasikhala ngayo but yagcina isinjani isifayo. So thina siyafaka i-press. Khathesi sesiqalisile and kasini. Sesiqalisile ngokuthi hayi sesikukhuluma nabantu bamaphephandaba. Sisuka lapha vele kulohlelo silwenzayo to engage amanye ama-stakeholders njenge-civil society. Labantu jikelele.
Esinye sakamuzi seHarare uMnumzana Tobias Chitika uthi uvumelana lebandla leli ukuba kumele umuntu wonke aphatheke kumthwalo wokukhankasela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo.
Sinethemba lokuthi MDC Alliance kulokhu iqhubekela phambili ngodaba lwayo lokucela ukuthi ama-electoral reforms ayenzwe ukuze 2023 elections ebefe. So siyabacelisisa sibili ukuthi bengadinwa ebelokho bezama ukuphusha besiya phambili.
I-MDC iqhubeke isithi ikomishini yabona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC iphazamisa umsebenzi wayo ikulalela ukuthiwe iZANU-PF. Kodwa kukomishini yeZEC uMnumzana Qhubani Moyo uyakulandula lokhu.
I-Electoral Commission iZEC isebenza ngaphansi kwemthetho yelizwe. Umthetho welizwe kathesi uthi akufuzanga kube lezinye izinto ezithile ezigoqela kuhlangana kwabantu abaningi. Siyazi ukuthi i-election ufuze ukuthi yenziwe inabantu abaningi behlangana bekhankasa. Labantu bethu abeZEC ufuze bangene besiyakhuluma labantu bebatshengisa ukuthi kuvunwe njani. Ngalokho simelele ukuthi uhulumende akhiphe imigoqo leyo efakiweyo ukuze sinqobe i-pandemic leyi ekhona e-COVID.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Evans Mathanda uthi akanathemba ukuba kukhona ukuza kuguquka elizweni lapho kulungiselwa ukhetho luka-2023.
Institution ikhona eZimbabwe kathesi. In fact, kususa kudala vele, it's not after independence, not because it's independent. Nothing has changed. Akona nto esitshintshile. I-MDC izawulokhu ikhuluma. Like njengani bekhuluma everyday, umthungameli we-MDC ngwe-Twitter. and the Visa Lake Kuruma, our new is unchanged. Come 2023 election into India.
Emsha and only the Lizin Dabanamsa, Abe MTC Bakongo Sede Uba, Usa Logo Palisa of Vota, Galuvan Legang and Uba, and those of Voter as Kataro Zulu, Wakutaza Vezeku Wuti, Kumele Benzom Seven Zuabo, Vezimele, Ungangelong Patintambo, Wezemteto, Vatinjalo, Usa Logo Valabantu. Lokuhlukaniswa kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation kufuze lwenziwe ngendlela esuthisa uzulu wonke ukuze ukhetho lusuthise wonke umuntu. Udaba lokuqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe luqhubeka kuludaba egudwini okweminyaka leminyaka. Kunje umnumzane uzonishamisa umkhokheli we-MDC Alliance lokhu engakamukeli ukuba wanqotshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho luka-2018. Ezinye indawo ezifana leseGood West, umnumzana Gift Konjana wanqoba kukhetho kodwa izeki yaphambanisa yabiza ibizo likamnumzana Dexter Nduna owezanupief olokhu esephalamende lanamhlanje, njalo udaba lolu soluleminyaka lokhu lusemthethwandaba ukuze kulungisiswe iphutha elenziwa yikomishini le. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umthethwandaba kamantshi namhla ulahlele khatshana udaba lapho intatheli izindaba ezimeleyo umnumzana Hopo Elchinono obephikisa ukubotshwa kwakhe setheswa icala lokubangela udlakela ngembiko ayithula ebulenjini be-intanethi ngomnyaka odluleyo. Ngakho usezathoniswa ngenyanga kaNtulikazi. Umnumzana Gift Mdisi iqotha elimela umnumzana Chinono utshela iStudio 7 ukuthi bavumelene labatshutshisi ukuthi udaba lolu luthethwe ngoNtulikazi. Lapho umantshi unkosikazi Vongai Mutshutshuthi kuvuriro athe yikho lapho obuzacaca ukuthi udaba lolu lithethwe kumbe hayi. Ngusenjalo umnumzana Ngqobani Sithole iqwetha lakuqala ukuphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 emthethwandaba ungakasayinwa, uthi bamelele ngabomvu impumela yecala eletheswa umahluli omkhulu umnumzana Lukumalaba ngamagqwetha alwela ilungelo loluntu elokubuyela emsebenzini lanxa wenqatshelwa ukwenze njalo ngumthethwandaba. NgoLwesibili, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Human Rights NGO Forum ikhokhelwa ligqwetha umnumzana Musa Kika limangalele umnumzana Malaba lisithi kufanele abotshwe njalo avalelwe entolongweni ngenxa yokudelela isinqumo esethulwa umthethwandaba. Kodwa amagqwetha aseveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba, abanye besithi ulelungelo lokube esebenza njengoba waphikisa lolu daba emthethwandaba, abanye besithi ngempela wephule umthetho. Asizweni umbono kamnumzana Sithole ngalolu daba.
Udaba lukamalaba luhlanga expect ukuthi he can stoop that law, ngoba sesikhuluma iqiniso expect ukuthi ngabe yinto eyenzakala ebantwini abasebenzayo emamayini kumbe emapulazi, not ukuthi kube ngumuntu onjengomalaba onguyokhangele amadali eZimbabwe nohlazo lo. Even naye buyele ngokuthi ukuthi ubuyele ngubani kuyakwenzayo. I think vele even ungaze kuthiwa abuyele naye ispending yakhe nedigniti yakhe sokuvele kunohlazo kazi lukamagwaba.
Okunye okuthiwoyo lapha ngamagqwetha akhweze lolu daba yikuthi angabotshwa lokubotshwa. Ubone ngani kungenzakala lokhu kumbali yeZimbabwe ukuthi sibone uChief Justice ebotshwa?
Umthetho uyambopha ungadileya ukuthi abotshwe noma ukuthi namhla kulalabo abayibabasembusweni, kodwa lokhu khona kwakwenzileyo ephila uza kungenela ekoti uza kuvotelwa.
Kulamanye amagqwetha athi umnumzana Malaba ulelungelo lokusebenza ngoba laye waphikisa isinqumo somthethwandaba.
We have got a constitutional crisis. We went to the Supreme Court. The Supreme Court asked ukuthi amajaji e-Supreme Court bona ngokwayo angama litigant. So the moment you get there, yanomalaba i-situation yakhe has created a lot of situation for Zimbabwe. And ukusebenza kwakhe, we are talking about the issue that has been created by umalaba as a person, as a top jury in Zimbabwe. So yena ngokwakhe ukuzazi kwamakhwapha. And then I still insist that was a declarator, and the declarator appealed direct to the Supreme Court. He made an application for him to appeal for application, and now he was granted the law. Those lawyers, in my view, are misdirecting his attorney.
Ungomunye wabaphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2, solungaphi lolu daba?
Kodwa lolu sekuyinkantolo lokho esimelele ukuthi baphendule. Ngabe ngaphendulanga sathatha elinyinyathelo amagqwetha aselungiselele ukuthi athathe elinyinyathelo amagqwethana. Sengiwanikile ama-instructions. Ngakho-ke asingatholi i-response from labo esakubasayithile. Okunye okungathi kuyajabulisa ukuthi mangiyikhangele indaba leyana angiboni ukuthi bazayiphikisa njani ngoba umthetho kuhlungu usegqekele. Thina i-approach yethu yathi ukuthi it's not about umandaba yedwa, it's about the whole process. I-process yangikhona yethuthi ikugana, ngakho-ke kumele ukuthi iliswe lemuva. Thina i-approach yethu kuye ukuthi umthetho oqhaliswe kuphalamente edlulileyo ngeke ukontinue kuye kwenye iphalamente. Okwenza kwenziwe khonoko ukuthi bazokugijimelwa yena unebentiyezi kalubaba. Angithi lokho kwathi kuvotwa nje yonke into sokuthi kuvotwa nje kube njengoba siyikhona kweyigogwane.
Lo ngumnumzana Ngqovane Sithole eGqwetha sixoxela ekwaBulawayo. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress endawonye lawe ZANU PF atshengisele emahofisini omeli weMelika eJohannesburg lamhlanje esithi abususwe izijeziso zenotho ezetheswa iZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
We have seen them throwing missiles all over Africa. We have seen them going to Iran, going to Iraq, destroying families, destroying women and children. Who is sanctioning them? Sanctions are human rights abuse.
Langamalungu ebandla le-ANC awezana PF lezinye izalwane zeZimbabwe abebetshengisele consulate eMelika besithi izijeziso zomnotho ezethulelwe eZimbabwe yizwe sezibangela ubunzima obukhulu kwezomnotho. Abebetshengisela laba iningi labo ngamalunga e-ANC esabelweni seGauteng bathi kudala izijeziso lezi zafakwa kodwa akukho okuguqukileyo eZimbabwe. Ilunga le-ANC eliziveze ngokuthi ngucomrade Peace muye wethule ugwalo lwezikhalazo zalabo abebetshengisela.
We are saying how can we celebrate Africanness when the Zimbabweans are sanctioned?
Sifuna kwesule izijeziso lezi ukuze iZimbabwe ithuthukise umnotho wayo.
They've got to build the economy. Cancel the sanctions in Zimbabwe.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Anti-Sanctions Movement umnumzana Simba Chitando uthe njengenhlanganiso bakholwa ukuthi ukususwa kwalezi zijeziso kuzavula amathuba amaningi okuthi iZimbabwe ithuthuke.
The sanctions against Zimbabwe target various industries and individuals who prop up the Zimbabwean economy.
Izijeziso lezi zibulala amankampani athuthukisa umnotho weZimbabwe.
Much needed investment into Zimbabwe and much needed trade into Zimbabwe.
Kodwa-ke akusizo zonke izalwane zeZimbabwe ezivumelana lenkuthazo yokususwa kwezijeziso zenotho lenkulumo yokuthi yizo ezibangela inhlupho. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyamangalisa ukuthi i-ANC yenza sengathi ayikwazi ukuthi okulethe izijeziso zeZimbabwe kuyini.
Yona i-ANC ukuthi iyetoyitoya lapho incedisana nezane izane ingababulali. I-ANC kumele ingabe iyazi kamhlophe kahle ukuthi iZimbabwe laphana kule problem okumele ukuthi ilungiswe ngoba kunabantu abamore than 3 million abakhona e-South Africa. Siyabuka ubugebengu obenzakalayo laphayana, ukuhlukumeza kwabantu, ukuhlukumeza kwey'ntatheli, ukuhlukumeza kwama-women's rights.
Umgcinihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi befanele ukuthi aluba i-ANC ikhankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ekele ukuhlukuluza abantu lokuchaphaza imali yesizwe lokusela.
UMnelson Mnangagwa leZANU yibo abaletha ama-sanctions eZimbabwe ngoba yibo abaletha ukukhohlakala, yibo abaletha ukuhlukumeza amalungelo abantu, yibo abaletha ukutshontsha, yibo abaletha ukusela, yibo abayenza ukuthi bakuze kufakwe lawo ma-sanctions labo. Ukukhipha ama-sanctions ukukhipha iZANU.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-ANC lamanye amabandla alwela impi yenkululeko uNkosazana Lindiwe Zulu ngesikhathi iZimbabwe nanza ilanga likazibuse wakubekwa kucaca ukuthi abamabandla la bavumelene ukuthi baxhasane kikho konke abakwenzayo ikakhulu ekuvikeleni inkululeko abayilwelayo. Nelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Live Talk namhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwamanye amazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umabhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anton Blinken usefikile kwele Egypt kuhambo lwakhe olujonge ukuyakhulumisana nabalelo lizwe abayibo ababe ngumlamlankunzi ekulwisaneni kwensuku ezilishumi lanye phakathi kwe-Israel nabeqembu leHamas elibusa emangweni weGaza. Umcebisi omkhulu esikoleni sikamongameli weMelika ese-White House Andy Slavitt uthi kumele kuqiniswe ucubungulo ukubana lavela ngathi sibili igciwane le-COVID-19 njalo inhlanganiso yebona nezempilakahle emhlabeni jikelele kanye lele-China lapho kwavela khona leli gciwane kumele baphendule imibuzo ekhona ngalo ebuzwa ngabamazwe omhlaba. Owabeke waba ngumongameli wele-South Africa uMnumzana Jacob Zuma uyalandula amacala wonke awetheswayo aphathelane nenkohlakalo ukuchaphaza imali leyunye. Iningi lalawo macala abikwa adalwa ngomnyaka 1991 lapho esesengumsekeli kamongameli.
ELeBotswana selivuselele uhlelo lwalo lokubopha libuyisela emuva abangena elizweni lelo ngokungekho emthethweni. Iningi lababotshwayo kungabe Zimbabwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube eseHebron kweleBotswana.
AbeZimbabwe abala maphepha ohlala kweleBotswana badlalela evalweni kulandela uqiniswa kohlelo lwamapholisa lokubabopha ikakhulu edolobheni leHebron. Amapholisa edolobheni leHebron athi kusukela emvike edluleyo bavuselele uhlelo lokubopha labo bala maphepha ohlala elizweni. Usiba lukhulu lwamapholisa ucwayisisa uMnumzana Nunu Lisetedi uthi umkhankaso wabo banzi ukuqala ukubopha abaselizweni ongekho emthethweni kanye lakumabhizinisi asezandleni zabo ukuza ayenza okungaphandle komthetho.
Botswana police embarked on an operation to targeting illegal immigrants.
Siqhuba umkhankaso wokubopha abangena elizweni okungekho emthethweni, abanye bekumabhizinisi yangenisa imali ngendlela ezingahambelani lomthetho.
Kuviki yokuqala yomkhankaso wamapholisa abamba omunye weZimbabwe emzini weMotsane ngaphandle nje kwedolobho leHebron, yena ophila ngokuthengisa insimbi yemota eyaziwa ngokuthi i-catalytic converter. Amapholisa athi undoda weZimbabwe lo kade isenza imali ezilezigidi ezintathu ngeviki ngothengisa uhlobo lwensimbi leyetholana phakathi komphongo wemota i-exhaust. Ununu uthi imali le ibe ingangeni kusikhwama selizwe ngoba bekungahlawula umthelo we-tax. Ngokunjalo amapholisa aqhubeka ngomkhankaso wokudinga abasemzweni ongekho emthethweni bebayehlisa emoteni esithola kakhulu uZulu kakhulu ekuseni besiya emsebenzini. Amapholisa akazange aveze ukuthi asebopha bangaki lokhe kusungule umkhankaso kodwa ababenjiweyo baza kuyiselwa emuva. Omunye okweleBotswana ongela maphepha ohlala enile unkosazana Emily Ncube uthi umkhankaso wamapholisa ubathethe belibele.
Kade kungasandanga ukuthi amapholisa abophe abantu ikakhulu ngesikhathi se-COVID. Abantu sebezahamba bethwele amehlo uma sekuqala ukubotshwa.
Kodwa kulokukhathazeka phezu kokubotshwa lokubuyisela emuva kwabantu ngesikhathi se-COVID-19 ikakhulu uhlalisana phakathi kwamalolo ahambisa abantu emngceleni bengakabuyiselwa emuva beZimbabwe bavalelwa esitokisini. Sona abakhonona ngokuthi siyabe sigcwele sedlulisa inani labantu okumele betholakale bephakathi. UMnumzana Andreas Sibanda uthi kujwayelekile ukuthi abantu bakhonone ngokufaka begcwaliswe esitokisini kumbe ezimoteni ezibabuyisela emuva.
Into ejwayelekileyo kakhulu ukuzwa iningi khala ngokuthi imithetho ye-COVID-19 ayilandelwa ezitokisini njalo lasezimoteni lezi esizibiza ngokuthi ngogumbagumba lapho ofica beminyaniswe khona nxa sebethwalelwa bebiselwa emuva ekhaya.
noma nje amapolisa kadenga kaphendula imbuzo phezulu kwamanyathela abathathayo ukuze kungabi lokumemetheka kwe-COVID-19 uma bekubuyiselwa emuva kweZimbabwe. Uhulumende weBotswana yena uthi kwindawo zonke ezitheneyo kukuxela emajele sekathwadwa amanyathela wokuthi wehliswe amathuba okumemetheka kwe-COVID-19. Kungakaqhamuki umkhuhlane we-COVID-19 eleBotswana lalibuyisela emuva inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abangena elizweni okungekho emthethweni, kodwa iningi labantu laba laliphindela ikakhulu isimo samathuba omsebenzi siqhubeka sisiba lukhuni kwele Zimbabwe. Ngingumqondisi Dubo, indaba ze-Studio 7, yiSabron kwele Botswana.
Jongiwe ilitshe elibekwe izolo eBhalakwe esigabeni semaphisa esabelweni semathebeleleni South elisikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi. Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu, uthe ilitshe leli elethulwe ngezinye induna zemathebeleleni litshontshwe ebusuku ngolwesibili. Lokhu ngokwesibili kuleyo ndawo ukuthi kuntshontshwe ilitshe lesikhumbuzo sababulawa ngeGugurahundi. Kulabantu abaningi abaphoselwa emigodini eBhalakwe ngesikhathi seGugurahundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiya ku-1987. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGift Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthakazi Republic Party kanye lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU PF.
Umnangagwa uqeda ukukhuluma ukuthi yena iGugurahundi akukhulumi ngayo, abantu ba-interact benze konke lokhu abakufunayo. Namhlanje abantu bakithi bayaphakama bafaka nje ama-flag okukhumbula ukuthi eBhalakwe laphana kubele ama-thousands and thousands of our people sokudilizwa. Kanti owabatyena wathi into eqondileyo yenziwa iZANU PF ngubani? Ngoba thina iZANU PF vele from its formation in 1963 akukho okuhle sikazi ngakho. Sikwazi ngokunjila imbani, sikwazi ngokuba ngababulali, sikwazi ngokuba ngamasela. Nxa kulabantu okufanele bacatshile bayabola emajele ngomashaba laba labo-Emerson Mnangagwa, labo-Constantine Chiwengwa, labo-Robert Mugabe, Posthumously, labomsuku laba o-Terence, angalinge umashaba akhulume ngokuthi nangisenza into eqondileyo kumele kuyangikasula ngoba ukhulume njalo eyikhonjuto ngo-1979 shona belplan elapha ekobulawayo beyibo abasebenzisa nzima kwelakithi kwela komthakazi. Thina singabathuphi khona ngayo emashonaleni.
Bawumashaba, ngiyadana kakhulu kumqondisi ukuthi ngalesi sikhathi ulokho ngumuntu ozibona eqondile nxa ekhuluma i-tribalism. I-tribalism ayisoze yasisa ngalo ndawo elizweni leli. Ungahlala uthukuthele empilweni times lanxa ukhuluma amanga, lanxa usukhuluma into engayisiyo ugcina ungakwazi ukuthi kuyini, ngoba vele empilweni yakho uhlezi uthukuthele ukhangela ukuthi yonke into ekhangeleyo isuze ibe yinto erongo. Baba Moyo, woza uphume egcekeni nxa kukuthi liqinisa ukuthi kulabantu abakudingayo. Uleshuka ukuthi silingaba kudinga ababa ngaba kutholi. It's not ukuthi abantu abakwazi ukuthi ngabe bayakwazi ukuthi, but I don't think ukuthi khona is necessary ukuba test okuqondile ukuthi sifuna silungise idaba oluhluphayo. Nxa indaba ye-ground president wathi kayikhulunywe openly, abantu bengabi le problem ngayo, yikho khonokho okukhulunywayo. Kodwa nxa sisenza izinto asizenzeni ngendlela eqondileyo eza letha wonke umuntu umbono wakhe. Ngabe ukuthi kwa kusenzakala abantu bathi hayi president, thina nansi indlela esifuna sisebenze ngayo. Angithi singasebenza ngendlela enje siwazi ukuthi into izaphuma ngendlela, but ungafuna ukuthi wena usukwenza ukuthi lawe usunguhulumende ono on right, njengoba omunye thena iBulawayo ngelinye ilizwe outside Harare akuqondanga lokhu, silelizwe elilodwa elinopresident oyedwa ongu-Emerson Mnangagwa and akulo omunye president until the next election nxa kuyukuthi kungaba lomunye upresident la kufuthi engaboniwe kusenzakala.
Lapho sizwe umnumzana Eliphas Mashaba webandla leZANU PF lomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela elemthwakazi Republic Party bekhuluma loGift Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVIO eNdebele. Singakehlukani, besikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela.
inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine libikwa selehlile kakhulu eZimbabwe ngesikhathi kuphuma imbiko ethi ijekiseni yokuhlaba kwaqala iyasilela. Ibandla eliphikisayo le-MDC Alliance lithuzulu weZimbabwe kumele amanyane ukubona ukuthi angavikela njani ukungaqhutshwa kuhle kokhetho elizweni. Amalunga we-African National Congress endawonye lawe ZANU-PF ajengisele ema-ofisini omeli we-Melika eJohannesburg namhlanje esithi kazesulwe izigezo sozenotho ezetheswa eZimbabwe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.